Njengommeli wedala lepharlamente endaweni eyaba nesihlakalo lesi, kuyangithabisa nxa ubona amapholisa bayenza umsebenzi wabo bedingisisa, ngoba vele kona awusoze kube lento enhle kimi labanye bedlula abalapha le Zimbabwe yonke nje jikelele, ubana kungabi nempumelo ukuthi sazi kwanti kanti kuyini okwenzakalayo kanye siminye ngelanga lana langomgqibelo mhla ka-23 June e-YSL Stadium. So nxa kuphuma izinto ezinjalo kuyasithabisa ubana hayi kushoukuthi abamthetho kumele benze umsebenzi wabo bayawenza, akuhlubungulwe-ke kuzokufika emaphepheleni sibekwazi ukuthina ubani okwenzileyo ebethunywe ngubani, kutheni eZimbabwe niye bethule kangaka.
Ye, kodwa nxa sikhangele kulabanye phela abathi hayi lokhu ngazani-ke babamba abantu abaphonga ukuthi bade besihambela nje. Njengoba-ke umongameli wayetshile ukuthi becabangela ukuthi abenze khonokhu bakucele le ZANU-P F elingani likhokhelwa unkosikazi Grace Mugabe. Ungathini-ke abantu nxa besitsho njalo?
Well, ucubungula kodaba yikho kuhle, ngoba kuyakhipha impumela eqondileyo eyenza ubana sibe kwazi ukuthi ona kahle kahle kuyini utshaya amanzi. So badobha abantu abazihambelayo nje kuphela, kumbe badobhe bona ngoba abantu bangona, asingaye sabakwazi andibana kuze kucutshungulwe kubiswe lasedaleleyo nomthetho wandaba kuthethwe kube kwaziwe ukuthi kanti kuthutsha ngaphi, kuphuma ngaphi, kushiya ngaphi. So mina okwakade sivuna abantu ekumele sikwenze kuthina siyekele abomthetho beyenze umsebenzi wabo kuze kufike esigabeni sokuthi sokufike emthethwandabeni lapho esizakuzwa kona-ke kuhle ukubana kanti kuyini lokushaya amanzi lapha. So asibayekele sibanikele i-chance basebenze umsebenzi wabo ngokufundela kwawo langokunono kwawo ukuze ukuthi size sifike emaphetheleni lodaba lolo.
Singathi-ke okathesi-ke abantu besaba kanganani ukuya emhlanganweni enjengama-rallies ngendaba le?
Abantu-ke besabi amarali aloke econtina sizesenzakala, ikhampeni loke siya phambili senzakala. Ngikhuluma nje mina izolo bengile roadshow lapho esigabeni sami besibaningi kakhulu, sibili sibhoda door to door.